Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngivuka njani mthwazo omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngolwesine, mhla 10 Inkwekwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili.
Akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo.
Bazonde baganunwabo abantu beGwanda abathi kabothi umnumzana Whitney Jivayo osehluleke ukulungisela uZulu umlilo kagetsi osebenza ngelanga.
Mina besikukhangelele ukuthi nxa uJivayo engasakwanisi ukuziprojekti nawe uyabotshwa ngoba yibusela omsegcekeni utshontshele ilizwe.
Bathabe bamanzi te abantu beLupane esabelweni seMatabeleland North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi yokwethekelela amanye amazwe amapasipoti. Kulabantu abathi abangazimiseli ukuthi kube lo mongameli wesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi ukhetho lwalo lwama-primaries oluphindwa ezigabeni ezingamajumi amabili lambili luzakwenziwa ngomvulo ngeviki ezayo. Ukhetho lolu lwenziwa kukakutsha ezigabeni ezigoqela eNorton, eZwimba, Shamva, Kambuzuma, eChegutu lakwezinye indawo ngemva kokuba abanqotshiweyo ukhetho lolu lwakuqala kumaviki amabili edluleyo bekhonone ngokuthi badlelezelwa. Sibuze incwadi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Qondobanzi Magonya ukuthi ulibona njani ukhetho lolu oluphindwayo.
Okokuqala mfoka Nkomo yikuthi sidingisise imbangela yokuthi kube lesidingo sokuthi ukhetho obelwenziwe luphindwe njalo. Nxa izizathu ezizona ezibangela ukuthi ukhetho lolu luphindwe zingenqatshelwanga njalo ekuphindweni kwalo lolu khetho, kusobala ukuthi kungenzeka ukuthi bebuyele njalo lapha abakade bekhona ngesikhathi impumela yokhetho lokuqala isazakala. So kumele sibuyele emuva siyedingisisa ukuthi kanti okuyikhona okubangele ukuthi abadliweyo bekhonone kangaka kuyini, njalo kuyini abakhonona ngakho okudala ukuthi labo okukhononwa kibo bekubone kulesiqiniseko, njalo kulokuqiniseka ukuthi into abakhonona ngayo eqinisweni into ebambekayo. Siyakuzwisisa kokubili khonokho, sokuzakusa kuza kuthi dlwe emphakathini jikelele ukuthi vele ibandla loneli khonokho elikwenzileyo okudala ukuthi kube lokuphikisana kwempumela okhetho akusinto entsha, into endala phakathi kwalo. Okwesine kube yilokhu, ungabona ibandla elibusayo lisiba lokukhonona ukhetho lwangaphansi kulesi sigaba esikiso kathesi, kutshengisela ukuthi esihlothini kunkokheli ezizona eziphezulu. Akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo. Ukukhombisa khonokho elokho esikubona kusenzakala kubandla leZANU.
Ukhuluma ngokulwisana okukhona phezulu khonale kunkokheli yebandla, ngobani laba? Ngumnankakwa loTshiwenga kumbe ngumnankakwa ebambene loTshiwenga belwisana le G40 njengokutsho kwabo?
Angiboni ukuthi kungaba ngumnankakwa loTshiwenga bebambene belwisana le G40 ngoba i-G40 kayisekho mfowethu. Ikhanda kalisekho, okwasalayo ngumzimba. Angithi ungakhiphi ikhanda umzimba uyafa. Izitho ezingasala nje zisakhahlela kuyabe kungokwethuba nje elifitshane. Okusalayo ukuthi i-G40 kayisekho. Kusobala ukuthi phakathi kwabo bobabili bangaba lezizathu zabo ezimgqoka njalo why besenza izinto zabo ngendlela nalokuthi ukhetho kuthiwe kaliyephindwa. So ngibona sengathi ikhomba khona phana esihlothini phakathi kukamnankakwa loTshiwenga.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Sixoxe laye eseBhilitani. Udaba olufanayo ibandla leMDC ekhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube lithi sebelungiselela ukhetho oluzayo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Mbuso Siso uthi sokulabanye abantu asebekhethwe ukuthi bancintise kukhetho lokudinga amalunga edala lePhalamende.
Sithole ama-applications from ama-constituencies. Uthole ukuthi kube labantu abathathu abanhlanu aba-applyile. Besihlalisa phansi abantu senza lokho okuthiwa yi-consensus kungakayi ku-primary. Isenzela ukuthi abantu baqale bakhulumisane kungakayiwa kulokhu kwenu ku-primary. Bahlali labantu bakhulumisana kosokuphuma i-candidate A1. Njalo asizange saba lohlupho lokuthi siphume lama-candidates njengoba usazi ukubana esivele sithiwe izihlalo ezinlutshwane.
Singathi ke izihlalo ezinikiweyo singathi zingaki?
Zingo-32.
Lapha sikhuluma ngelizwe lonke kumbe endaweni ezilutshwane?
Ngelizwe lonke.
Nxa usukhangeleke sungathi seliqedile ukwenza khonokho kumbe khona liyaqhubekela phambili lingakenza okunye okulandelayo?
Angiboni sisazaqhubekela phambili, sesisilele kho yilokhu zenu ngama-council seats.
Umnumzana Mbuso Siso yisikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube. Sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi amise inkampani kamnumzana Wicknell Jivayo e-Intratec okumele isungule umsebenzi wokutholisa idolobho leli amandla kagetsi awelanga isola ngoba iyehluleka ukuqhuba lo msebenzi. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Inkampani Intratec yalobelana isivumelwano lenkampani yamagetsi eZimbabwe Power Company ZPC ngomnyaka ka-2015 ukuze ifake amaphanela wesola asebenzisa amandla elanga edolobheni leGwanda. I-Intratec yabhadalwa izigidi ezimbili zamadola 2 million ukuze ihlolisise ukuthi ngaqhuba njani lo msebenzi. Yaphinde yabhadalwa izigidi ezinhlanu zamadola i-5 million ukuthi ilungise imigwaqo njalo icente indawo engamahektha angamakhulu amabili lapho bekuzafakwa khona isitishi sama-solar panel. Kodwa kuze kube lalamhlanje lo msebenzi awukapheli kungenani lokuthi bekumele ugqitshwe ngenyanga eyedlulileyo. Lapha be-Studio 7 bethekelele leyo ndawo sithole kungasetshenzwa njengengxenye yeganga lokhu ingakacentwa. Isiphithiphithi esikhona kule ndawo ngesabantu abatheza inkuni kuphela osekudala ukuthi izakhamiza leli dolobho zithi sokufanele i-ZPC yesule isivumelwano yabhalelana lenkampani kaTivayo e-Intratec. Umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda. Yena ke uthi sokuyisikhathi sokuthi lesi sivumelwano siyesulwe kudingwe abanye abazaqhuba lomsebenzi.
Sina njengezakhamizi zeGwanda okwamaqinisile sibona njengomuntu owasitsotsayo, owasirobhayo, owasithathela izinto zethu. Ngomithi ngaso sisebenza, abantu bethu basebenza khona phana, mithi ngaso sisebenza khona lapha, mithi ngaso kuqalisile ubona ukuthi kulokunye okwenzakalayo. But manje njengoba kungela umuntu wangkhona engani uyavinji, uprotectiwe, uvinjiwe somewhere. Phume aphele ubaba lo, i-contract le iqaliswe kutsha inikwe abantu abazenza umsebenzi lo ngendlela efaneleyo. Aso zinto ze-1 iza ze-5 million lezana azifakela phana endaweni yakhe.
Amazwi akagcizelelwa nguNkosazana Juliet Ngciwani othi kukhona okunuka santungwana ngodaba lukaTivayo. Umnumzana Msizi Gumbo uthi njengezakhamizi zaleli dolobho bazibona sebeqeliwe.
Imali yathathwa nguTivayo imali eningi okumangalisayo ekumele iphakamise isigaba seGwanda. Lobu yibusela. Mina besikukhangelele ukuthi nxa uTivayo engasakwanisi ukwenza iproject ngawe yabotshwa ngoba yibusela obusegcekeni. Utshontshele ilizwe, amasola la kumele athuthukise isizwe, athuthukise abantwana, inzalo yeGwanda. Engingelaqiniso lakho ukuthi kambe wayidla yedwa yini? kumbe bakhona abakhulu laba bayidlayo.
Osakhulayo umthandazo Sibanda uthi sokumele ukhulumenda dinga abanye abazaqhubha lomsebenzi ngesikhathi.
Hayi, thina indlela iproject le ebanjwe ngayo hayi ayisiphathanga kuhle. Into le kumele ngabe isipha imsebenzi, sokuyisikhathi sokuthi igovernment imthathele lelo tender iphe omunye umuntu o-efficient ozayenza izinto ngendlela langesikhathi futhi.
Iziphathamandla ze-Intratech esigodlweni eHarare azithandanga ukukhuluma lathi ngalolu daba, zisithi zixoxa labe-ZPC bona ezingenelisanga ukuxoxisana labo. Umnumzana Sivayo waduma eminyakeni edlulileyo zane besaziwa kakhulu ngokuthanda ukuzibonakalisa enkundleni ebulenjini yeFacebook endinga loba ethwele inqwaba yemali bombe ethengisa impahla yakhe ebalisa izimota lezicathulo. Iqula ledalela ephalamende libona ngokwembuka kwamatsha ligugu lamandla kagesi elikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa like lethekelela eGwanda ngombimbitho lonyaka lizobona umsebenzi osuyenziwe njalo ladana kakhulu lithola ukuthi akula lutho olwenziwayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Bathabe bamanzi te abantu belupane esabelweni seMathebeleni North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ihofisi le ivulwe ngesikhathi abantu bekhalela ukuthi ilizwe liqale ukunikeza umbuso wezabelweni owe-devolution. UZulu uthi lihofisi izakwenza impilo zabo zibe lula ngoba kade besindwa indleko yokuya khatshana ukuyadinga lezo ngwalo. Umnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi seLupane uveze injabulo ethi ufisa ukuthi lokhu kungami lapho kodwa kuvulwe amanye amahofisi eCholocho.
Into ebesivele siyikhangelele njalo kuhambelana lalokho kwathiwo ngabantu ukuthi bafuna amandla ehliselwe ebantwini, devolution of power. Kodwa-ke esikukhangeleleyo yikuthi kungabi yikuthi eLupane kuzabhaliswa kuphela kodwa i-processing yangkhona iye kwenzakala eHarare. Kumele umuntu enelise ukuthi afile khonapho amaphepha njalo leyaleyo passport iphumele khonapho. Kwenza njalo futhi kunika abantu abaningi ithuba lokuthi bathole lawa ma-passport ngoba bebesehluleka ukuthi bagade baye kobulawayo ukuze bethole ama-passport. Kungakho-ke asikhangelelanga ukuthi kube seLupane kuphela kodwa kakungene lakwezinye iziqinti zeMathebeleland North kubonka iCholocho.
Ilunga ledalela ephalamende leBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bakhangelele ukuthi amahofisi wonke kahulumende ehle abuye ebantwini.
Uma kuliqiniso khona lokho yinto singathi singayijabulela njengecommunity yeMathebeleland North. Isizathu esenza ukuthi siyijabulele njengeMathebeleland North ukuthi besihamba imango emide ukusuka lapho esihlala khona sisiya koBulawayo. Nxa sifika koBulawayo sithole kuyamiwa kume kuze kube kusasa lokhu kumelela ukuthi uthole i-passport. Kanti-ke nxa kuyikuthi sitholakala eLupane sokusitsho ukuthi ihofisi yakiseva thina abantu beMathebeleland North sisodwa. Kanti njalo nje into eqakathekileyo ukuthi ukuba kwayo yikuthi vele abantu bakhalela i-devolution. Abantu bakhalela ukuthi izinto zonke zingabe zisenzelwa eHarare kumbe koBulawayo, zama-public services zingabuye ebantwini.
Olwela amalungelo oluntu esebenza eLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Mufukari, uthi izakhamuzi zeLupane bezibhekane lodubo lokuswela indawo zokuhlala koBulawayo, abanye bebeze bebanjwa ngamandla ukulala emgwaqweni belinde ukuthi ihofisi ivulwe baphathiswe.
Lokuthaba okukhulu nge-passport office ivuliwe eLupane siza sincedisa kakhulu njengabantu beLupane. Okutsho ukuthi siyabe singasagada amabhasi vukela koBulawayo. Kade kusihlupha ukuya koBulawayo ngoba abanye bethu babe bengelazindlu zokuyalala. Kutsho ukuthi babe belala begada amabhasi ebusuku. Kuyingozi khonokho ngoba nxa sebefika ebusuku koBulawayo babe belala emgwaqweni bavuke ekuseni besiyalayinela ama-passport. baphinde bahambe ngobusuku sebephenduka besiye emzini yabo.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi weofisi yeMathebeleland North umnumzana Willard Sayenda yehlule ngoba ubengabambi ucingo. Ekuqaleni komnyaka ubethembise ukuthi iofisi lelupane lizaqala ukusebenza mhla ka 23 Nhlolanja, kodwa lokhu akubanga njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe le North Korea selikhulule izizalwane zeMelika ezintathu ezicatshangelwa ukuthi zazingamapolisa ensitha akwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi kuyathokozisa ukuthi abathathu laba sebekhululwe entolongweni. Uthi lokhu ngokunye okuphendla indlela yokuthi enze umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli weNorth Korea uKim Jong-un. UTrump uthi uzakwazisa abantu phakathi kwamalanga amathathu azayo ngokuthi uzahlangana kuphi loKim Jong-un. Abeqembu lomdlalo wenguqu elingene lonyaka esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League eleToronto bathi sokumele baqale ukunqoba ngemva kokuthola imiklomelo emibili kuphela emidlalweni emihlanu asebeyidlale lonyaka. UJoseph Njanji usiphala lodaba.
Iqembu leToronto yilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emihlanu lapho elenelisekhona ukuthola imiklomelo emibili phakathi kwelishumi lanhlanu ebidlalelwa. Leli qembu lingene lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba liqede lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye. Umqeqetshi weqembu leToronto uGift Ketonkala uthi bebengadlali kuhle njengoba bebebatsha kusigaba se-Southern Region Division 1 kodwa sebejwayele labo sebeza qala ukunqoba.
Team iyadliwa but siyeza asekuthi kugatshana siyabona singakwazi ukuwina yona le viki le investors NRZ sesibuyile egameni asabe sesikhona emdlalweni owathi ezinje nje sisabona ukuthi bezakala.
Ukapteni weqembu leToronto umgcini Muzimoyo uthi bebesalungisa indlela abadlala ngayo ngoba kulabadlali abatsha abambalwa kuqembu labo kodwa sebejwayeleni kathesi.
I-combination ibingakahlanganisha kubathi amananzelela masuka kumagames la esiwagcwele.
Umsekeli kakapteni uPhindani Ngwenya laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali ukuba beqale ukuthola imiklomelo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leToronto lizadlala lele NRZ Tigers ngomgqibelo enkundleni eluveve kutshaya ihola lethumi lambili. Kweminye imidlalo yangempela viki ezadlalwa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, iqembu le-Mainline lizemukela eletsholotsho ye-Plumtree. Iqembu le-Magomo lizadlala lele-Bosom 90 ngasempumalanga. Iqembu le-Zimleopards lizanqikelana lele-ZRP Bulawayo Province ngase-Railton. Iqembu le-Wangi lizadlala lele-Motomoto ngase-Colliery. Iqembu le-Kazmine lizadibana lele-Talent Vision ngase-Techmine. Ele-Indlovu yanyathela lizadibana lele-ZPC Wangi ngase-Lookout Masuku Barracks. Kuthi ele-CU lizadlala lele-Mossi Rovers e-Crescent. Yonke imidlalo izaqala ngehola lesithathu emini. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi abangasikafiki isikhathi sokuthi bavotele owesifazane ofisa ukungena ukuthi abe ngumongameli weZimbabwe. Abalembono le bagoqela abesifazane njalo labesilisa. Kodwa ke kulabanye njalo abathi bazimisele ukuvotela owesifazane ukhetho lukamongameli. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosikazi Priscilla Ndlovu, incwadi kwezombusazwe.
Umuntu ongumongameli kumele amaZimbabweni siwazi ukuthi sifuna umongameli onjani, sifuna ukukhokhelwa umuntu onjani. Umuntu lo osikhokhelayo, because thina singabantu abalosiko lethu abalama-values nebevuti, akukhathalekile ukuthi umama kumbe ungubaba, umuntu lo kumele ebe ngumuntu esimbona ukuthi umuntu ongasikhokhela, asihambele emazweni wonke, asikhulumele ukuthi akhulume njengomZimbabweni ukuthi ngizasala ngingayangekanga. Akukhathaleki ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Nxa abantu beZimbabwe belokhu besacabanga ukuthi kumele kubusobaba kuthi sisesemuva.
Nxa sikhangele kathesi Mamtongwa, ungathi lebo laba abakhankasela ukuthi bakhethwe ukuba ngabomongameli bame njani? Sibili lapha sikhuluma ngonkosazana Dokozani Khuphe, siphinde njalo sikhulume ngonkosikazi Joyce Mjuru, labanye abathize akutsho khona.
Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi ngikhulume ngama-values okuthi sibe ukuthi umuntu nxa esiya sikhokhela kuyini okumele sikukhangele emuntwini. And zona lezi zinto esizikhangelayo emuntwini ziyakhangela ukuthi umuntu lo vele ube vele velela ngaphi esiya, esingathi i-track record yomuntu empilweni. Nxa sikhangele uMakhuphe kathesi, sikhangele lo Joyce Mjuru, balezabo abalawo ezenza ukuthi abanye abantu bakhonone. And mina ngingumama, I'm one of those people abakhonona, because ngangikwazi ukuthi nxa kuhlangene le history yabo, nxa sebephambili laphana sebengo-president bethethwe ngabantu, bazalimela yini iqiniso.
Nxa sikhuluma khonapha sibili kukhuluma ngembali yabo, kuyini onganoni yakusola?
Unkosikazi Mjuru wahamba empini labanye amantombazana, wabuya waba le nhlanhla, wangena kuhulumende, waze wayafika ukuba ngu-vice president. Nxa ngikhangela ukuthi labana abantu wayehambe labo empini, wabaphakamisa yini njengomuntu owayesazi iziswelo zabo, wayesazi izinto engathi ngama-challenges abahlangana lawo besempini. Angiboni ukuthi wabaphakamisa. Mina ngibona ngani waphakama yedwa kwaze kwamehlula, kwathi sokumehlula wasebuyasezenza yini ngani kuthiwa wayephandle kwezandle nawayephakathi. Engingakuthandanga ngaye ukuthi esehambe e-South Africa ti mina ezinye izinto ngangingazazi, ngangingazitshelwa ababerika, kodwa ngikwazi baberika njani. There is only umuntu ongacabangiyo nguye ongakubhiliva lokhu akushoko, ongakukholwa ukuthi uMjuru izigcilelo liqiniso. Yinto yokuqala engayisolayo ngaye.
UMakhuphe-ke umsolani?
UMakhuphe usungule inhlanganiso, waba le nhlanhla ngenxa yokuthi nguye obe ngumama obephambili inele labantu. Mina isolo yami ekuthini ukuthi lapha bekhona bengisisa ukuthi ngangimbona esiba ngumuntu ofuna ukuqoqa abantu abafake ndawonye iyunithi. Ube phakathi kwe-MDC, i-MDC yadabuka phansi, abanye bayale onxube yena wasala. Khonapho kusaleni kwakhe there was a lot of things that were said about Makhuphe. Waya phambili waphuma obithi wasala. Namuhla ube sesele lakwe-Chamisa, angazi kumbe bamgode ngemuva kumbe bamenzeni, waphuma. Mina at all those times i-party leader njengomama obe ngumkhokheli bengisisa ukuthi ngaye kuthiwa ngangimuzwa ethi hayi bantu asihlangane nini sibuthane nini. And mina yini khona lokhu it-tells me ukuthi kumbe it's a sign ukuthi nxa esephambili ngale singaba nezinto ezinjengazona lezo abantu sebedilika phakathi, umuntu azasimela yini asiqoqe asihlanganise nxa esileki kusihlanganisa izikhathi zonke lezi. Ekhanye ngani kuthiwa abantu becomplaina ababebhale ngani nguye olayo phakathi ozungazungayo. Wehluleka ukulimela iqiniso ukuthi kathi manti okusehlukanisayo kuyini akukhulume. Lanamhla kabasitshela ukuthi okusehlukanisayo kuyini, sokuhlungule nxa ukuthi usekuyile yena.
Ma ukuthi sikhangela-ke ukuba ngabantu besilisa lokho kuthiwa yiphathi yakhe ngesikhiwa, kuyasebenza yini? Abantu bavele sebakulahla kumbe lokho kukhona ukuthi hhayi umuntu lowo ngumama asoze asimele?
Lokho kukhona, kugcwele kakhulu. And ngingeke ngisho ukuthi uphakathi kwabantu laba abangu-two engikhulume ngawo lapha sebenikhona kwakuyipatriarchy. Bona abantu labo abangu-twenty ngabo they had an opportunity to fight the patriarchy ukuthi balwela abanye omama ukuthi baphakanyise. Leyo yinto egcweleyo njengoba kade umbuzo wakho uqalile ukuthi abantu beZimbabwe bay ready for Zimbabwe as a woman president. Isizathu sokuthi abantu beZimbabwe bengabi ready ukuthi bangunqume kunqunqa sonke omama labo baba, because kulabo mama labo bacabanga ukuthi thina sisangumunye umama or obaba bathi hayi vele umama akakumelanga ukuthi akulise kumele abe ngemva kwendoda.
Lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, incwadi kwezabesifazane, obekhuluma le-Studio 7 esesiyakli eWashington kwelemelika. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kube uthi abantu besifazana balakho ukubusa ilizwe leZimbabwe njengalokho okufiswa ngoZulu.
Yizo izinto ezifana la lezi ezisibisela emuva njengesizwe. Ma kuwukuthi abantu beZimbabwe bazimisele ukuqhubekela phambili njengokwenziwa ngama-progressive countries esesike sawabona. Nangu singanika ama-example, uMargaret Thatcher was u-prime minister we-Britain for a very long time and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Khona manje silo Angela Merkel e-Germany umuntu wesifazana and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Sibheke even e-Africa khonapha besi umama lo e-Liberia lo just recently step down kwangena omunye president. Ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu and sikhangele even khonapha kithi e-America unkosazana Hillary Clinton urane i-campaign enhle kakhulu ngo-2016 wawina i-popular vote. So kuyatshengisa ukuthi ama-trends are moving away from i-notion yokuthi umuntu amadoda yiwo wodwa azi ukwenza umsebenzi wokukhokhela ukudlula abesifazane.
Kodwa nasikhangele bawomoyo labanye omama bayakhonona bathi hayi ukuthi bekhokhelwa ngumuntu ongumama bangani bayakwesaba khona kwenziwa kwini.
Yikho khona lokhu ukuthi abantu bakithi they are still stuck in indlela zakudala ezamandulo ezingasela i-significant impact on into ezenzakala kwesimanje. Kwesimanje umuntu wonke even nasemsebenzini kulama-equal rights, kule gender equality, umuntu ungena nge-merit ngemisebenzi akwanisa ukuyenza hhayi ngokuthi uyindoda noma ungumfazi.
Xa sikhangela babamoyo siyabona ukuthi kulowo nkosazana Thokozani Kube kubuye unkosikazi Joyce Mjuru labanye abafuna ukuthi bakhethe khonapho. Ubona zani bayakhetheka yini njengoba ukhuluma nje?
Mina ngokubona kwami wonke umuntu uyakhetheka depending on ukuthi uyakwanisa yini ukuthi enze umsebenzi okumele akhethe lona. Ukuthi unkosazana Thokozani Kube sike sambona engu-prime minister welizwe ngesikhathi se-GNU wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Even laye unkosazana Mjuru angeke ngithi wenza umsebenzi omuhle ngoba uma usebenzela izanwa kula msebenzi omuhle ongawenza ngoba ilizwe nanti lilapho elikhona ngendaba zemisebenzi yezanwa. But in terms of ukwenza umsebenzi wakhe I think wenza laye the way any other vice president obengawenza ngakhona. So mina I think i-issue yokuthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa is neither here nor there in terms of leadership. I-leadership is about ukuthi umuntu uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi nalowo onidakalayo for i-position ye-leadership yakho.
Ye, kodwa nase sikhangela phela kulabanye abathi nxa bevota bakhangela ukuthi uvela kubandla liphi. Khonoku ke akusoze kwenza ukuthi abesifazana begcina bengasavotelwa ngakho.
Well, ukuthi uvotele ibandla liphi, that's a choice. It's a democracy yakhona. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe ibandla alithandayo based on ukuthi bapromisa ukuthi bazowenza umsebenzi onjani if ma bengangena embusweni. So into engayisho nje kuphela yona leyo ukuthi kuya ngokuthi umuntu wakhona ukwanisa ukwenza umsebenzi ngayiphi indlela.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube, besixoxa laye ekhonapha-ke e-Washington DC. Singakehlukani kothi siboneke ebezikhokhela indaba lamhlanje. Ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili. Bathabe bamazite abantu beLupane ngokuvula kwamahhofisi anika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.